So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-16 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakoSimon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF njalo odabuka ensukukwe eMangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kukamnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni seSanzukwe Mangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe yakhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathothi sile problem Gwanda South, sile problem Matobo South, sile problem Ebulilima West. Izindawo esizikhangelele ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakho Bulawayo ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF kusolwa libandla leMDC Alliance.
Sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF njalo odabuka ensuzukwe eMangwe kulesi sigaba. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi umuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kamoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto emadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balalela abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathebeleland South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni seSanzukwe eMangwe, sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ubeyindoda ebidumile, ebeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMathebeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMathebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho kuba uchiye senzele lokhu lalokhu njengabantwana beMathebeleland South kumbe njengabantwana beSanzuku eMangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza iviolence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya umoyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kudla ngodlwangu njengalokho kwenziwa ngabanye. So ngakuloko samkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokho ngabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bathebelelendi libandla lakhe lelizana PF laye ngaleso sikhathi ibandla lelibe ngakabambani lezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugura wundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kamsani lokudla ngodlwangu.
Nxa kulesehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleland South unjani kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu iofisi kaChalimana wethu eMathebeleland South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezani PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi Mathebeleland South ngiyeza ke ngithi bahlunukile kodwa hayi njengoba ngichili kuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo into nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi umoyo uKhaya usedlule. So hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu abanye balokwethuka abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayasimela bayasazisela ebuthini abanye abemuli nalebandla lakhe lezana PF sitshengisa ubuntu kuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseFilabusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje eminyama moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi siqalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration only ba register abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathothi sile problem ngeGwanda South sile problem iMatobo iMatobo South sile problem ngeBulilima West izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singena ebantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota sikhuluma labantu ukuthi abafowethu abase diaspora ngananzelela abafowethu abanema South ba ukuvota bakuthatha njengento abayibona ingelancedo ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota iZania siRiga. So thina sithi khona bonke abase diaspora sinanzelela ukuthi uDisemba kathisa abanye bazabuya bezebona izihlobo zabo sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye li register ukuvota ukwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngasi siyasikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asizilungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana beZimbabwe bethi sibebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree sinanzelela endaweni zabo Khezi kubo Bhalako yonke indawo leyana abantu kabalazithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma lamo sebhuku sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthi kola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota? Ingxaki abalazo ungasitshela ngamafeature?
Baba Gandhi abantu bayakhala abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu okunye kwesifili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bayakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya labo thatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even belezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba bachonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama fingerprints bese bemelela ukumelela kwabo ukuze kuprove khona le Harare lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sifuna ukuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ngatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha ukuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje eminyama moyo ngumgcini isihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5th Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo. Kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezano PF kobulawayo nekhansili kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumele sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizani kususela kudala abafana labo umagurajah rumbira abafana abancane ngoba nje sengumuyi kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kokulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sesibona umkhuba lo lokhu qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha lawayo lelo lungelo selingele izanu PF njengenzele emthethweni izanu PF vikele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo kathi esikwaziyo eZimbabwe ukuthi izanu PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba iletha ukuyanga ebantwini ubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi konoko sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF ayithi i-city council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe ngezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga
manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolu
i-city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababelazo yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokupakela izimota ngathi yiyo phela esingathi nguhulumende kobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini le-zanu PF yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba uTownclerk lamalungu ezanu PF babeyeketisa bedonsele ingubo sighting ngezanu PF ubaba khona omunye umfana wezanu PF othiwa uMagura owaye lo mkhuba nalowo ukuthi uyafika ethatha izindawo enikeza abantu bezanu PF into engekho emthethweni waba ngumuntu okhuzwa elalela kodwa akathesi into le isimemethekile sesibona amalunga ezanupf ethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla esithi council lokhu into esilisolayo kakhulu njalo njengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha ezimbabwe into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupf kuphela abasuthayo iningi ilamba
umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus lolu gatsha lubika njalo ukuba akulamuntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zemaswingo
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane amapholisa abikwa ithole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
sanibonani balandeli beStudio 7 obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisemadokonye ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya ngithi iCovid ayikapheli asiqhubekeni sifakeni amamaski sanitize sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi ngiyabonga
salibonani kustudio 7 okhulumayo Godfrey Moyo mahlaba ithwale kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebelele kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa ababone nje kumqabuko unkomo unkomo bamcela isikhali bathe bamcela isikhali bamtrapa sebaphila isikhali indoda ngoba mayihleli inezikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda izikhali lokho thina sithi uvuka mthwakazi uvuka abantu yithi abantu nje zabaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini iyabakhulula ebugqilini wozani bantu bakithi lizwi imthwakazi
kustudio 7 salibonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kundawo zonke kumakumbi amanomhlaba ayi thina siyaphila bakithi sibonge nje ma bantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni ze Studio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu u-under kwi-iphiphato rukuzano noma ukuleya i-MDCT but lo ochaze ngokuthi iMathebelele ndi ibukeka izalahlekelwa yizihlalo mhlawumbe zingabambili zisibantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo abarejistere ukuvota inani labantu abarejistere ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abarejistere ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngamasithi siyavuma khona kasivumi futhi njalo kurayithi khona kakurayithanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi uma uvele uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi ode chove thate yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho etu ibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabe kwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho awuyiboni uyifake ngaphansi konyawo so vele lama-parties la mbonani lapho abachova lo munye umuntu la izano izabachovi sokunye ivele sihle yaroba ke kusase eli kungcono ngoba kathe sikihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama-teams engakangeni egroundini uhluthi hayi vele ezawina yileyi laphana nje vele uyabe ukwazi ukuthi urefre mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inye iteam so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuka emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihluphiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleleni bakwamthwakazi include Midlands sihluthiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathakini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekiswa kokugcina siyabonga
sanibonani Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona le lapho engidabuka khona elowa gwelo ngibulisa bonke abangaziyo okhulumayo ngungqabutho fokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg ndithanda ukubonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizise izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga sukusela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise izwe labokhulu bethu abasiyela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sidayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafundwa emsakazweni asiboni
sanibonani ku-Studio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke be-Studio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo waseMathebela and South Plumtree endaweni okuthiwa yimangwe duze ne-Bronaberg hayi sibingela wonke umuntu bantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi kenye isithathe serious kanti waye isikhalanga sihlala si-marginalized ngale ndlela osmith bamarginalize isikhalanga izanu yamarginalize isikhalanga nabo-Studio 7 bayamarginalize isikhalanga kanti nisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa naku-Studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wamarginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga naku-Studio 7 sithi phambili ngezapho esivukile siyabonga umbutho wabantu izapho kakhulu wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izapho nathi sikebe ne-representation ye-parliament sesikhathele ukumarginalize kakhulu abantu basemathebeleland ispecially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
Salibonani njalo ku Studio 7. Salibonani mazimbabwe amahle la kuzo zonke indawo zomhlaba. Ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze lena abantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo. Alandeleni kodwa ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini ziloko ezinjalo. Nxa lisehlile ukuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekisa ngabo. Lifana labantu abalima emasimini abo makhelwane lihlekise ngobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bane lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lileqhuku elithile lisuka ngakini alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani libe lilokho elibhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi bangama-tribalist bangama-tribalist lina kwenziwa yini omagalela mafa bayahlala bengo-deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele nguye okhulumela ibandla but ukuthi abe ngu-deputy yile ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu nesihlalo esikhulu ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho angeke baze babe ngabantu so nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo, saqala ngumbuza ukuthi kambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugxanguza kukamongameli Joe Biden?
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapho singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu and kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela, sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure ulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction yama surveyors le imisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu and kuzo increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na ukungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives abademanda mostly ama-social services ukuthi uhulumende yabhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo, izinto ezifana lalezo. Whereas kube labanye ama moderate Democrats afuna ukuthi kubalance le business. Ama Republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli. So yonke into abayenzayo ku Congress kuvoteni, bavota against uBiden ngiyo yonke into on partisan lines. But umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngichilo emandulo. And uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu. Osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama Republicans nama Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba yiyo ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.